Ngokumbona kwami uTrump ngimqathanisa la law u-Attorney General okhona uGarland. Lo undoda okuthiwa Garland nxa umkhangela umlalela kagcigcizi kashintshi kathini, ungumuntu omi entweni yakhe eyokuthi khona umthetho kawula mehlo ukuthi wena unguzibani, unganani, uvela ngaphi, kutheni. Umthetho awula favor yokuthi hayi wena siza kuyekela ngoba unje. Utsho njalo lo ubaba lo, uyaqinisa lento le. So nxa eqinisa into yona le, ngiyambona engena phela lo ejele u-former president, kumbe engena ethonisiswa ngokulingane lokhu akwenzayo. Amboni umuntu lapha ombambatha amahlombe lapho ukuthi hayi wena uraiti into zoko zonke ziright. Hayi, nxa kulesikhathi lapha ama-lawyers akhe akasebenza khona izo zonezo, ngoba kufanele ukuthi bazame ukumvikela ngendlela zonke abangamvikela ngazo. Ikuthi nje umntwana angazi ukuthi wazalwa wathwani, uyaphunguba nenhlanhla aphume lapho kuvalwe khona. Kodwa ke khathesi ayingikhangele sibili ukuthi ngibone ukuthi uzaphuma njani, uzaphuma ngapi, uzaphuma kutheni. Bazamgombolozela kuphela khathesi ngezinto azenzayo, ikakhulu khona lokhu ukuzama ukutshaya ikhu ukuthi awuyise uhulumende omutsha ongenayo yena ahlale abe ngupresidenti ohlala ngenkani khona laphansi. Sijayele ukukubona lokho kwezinye indawo kodwa sikaze sikubonela.
Yena uTrump uthi okwenzakalayo yikumhlukuluza ngenjongo yokubana angangeni kukhetho oluzayo. Ukubona njani wena khona?
Hayi, lokho angakukhuluma ekukhulumela nje ukuzivikela ukuthi khona uyahlukuluza. Awulamuntu omhlukuluzayo uTrump. UTrump kulezinto yena azenzayo, azikhulumayo, azifuqayo, azaziyo laye ukuthi wazenza ukwenzela ukuthi ahlale embusweni. Yinye into kuphela emdinisayo, emdidayo, emkhathaza ingqondo uTrump ukuthi one, wathi eqala ukukhampena, wakhampena esebenzisa uObama ukuthi khona uObama andi liyabona sesiphonga ubuswa zinyamazana lezi nyoni lezo kungabantu abamnyama lokhu. Abantu bamlandela bagijima laye bamvotela. UObama wangena waseva i-2 term. Yena ungenile ela khonoko ayelakho wehluleka ukwenza i-2 term. Abantu bamkhupha nge-term A1 esebenzile laphana ukuba u-president. Khona lokho yiko okumfuthi ingqondo zakhe zonezo, umbone hlanye zinzinje zikumfuthela ingqondo zakhe ukuthi uObama abele 2 terms yena abele 1 term. Hayi, vele lapha ngiyahlala ngiyabuyela, kumele kwenziwe konke okungenziwa ukuthi ngibuyele. Akula muntu omhluphayo khona, akula muntu ongafuni ukuthi abuyele elokuzini akonteste khonapho. Yena nguye ozichisayo, ozivimbela izinto zona lezi ukuthi zenzakale. Engxenye angabuyela arane asikwazi, kodwa ke erana kathesi bonke abantu sebemazi ukuthi ungumuntu onjani. Ngikhuluma nge-majority yabantu laba abathuleyo abangenza umsindo, abangakhulumi kakhulu. Yikho ukubona kwami khona lokhu, babakani.